sitha sakho sonke ngidihlakani phansi oyami nomi sitha sakho sivukela wena wedwa ngithulindu chanta
Oh, because